umthwakazi Republic Party asikuphele ukuba yi-political party ngeza khuluma kuphele ukukhulumeni kodwa sama programs esifuna ukwayenza kusukisela nje njengoba siyenzile i-press conference agoqela okokuqala ukuthi abantu bakithi ababulawa ngesikhathi se-ground sisho ukuthi bangcwatshe kuhle ngoba amathambo abo ayagiqika emagangeni so abazange bangcwatshe kuhle so sifisa ukuthi ngokuphathisana lezinduna lezihlobo ezalahlekelwa ngabathandekayo bazo bangcwatshe kuhle ngokuthula lezihlobo zabo labangani babo ukuze bethole ukuhlaliseka lokukhululeka ezimpilweni zabo
ukungani lingamanyananga lalezi inhlanganiso sezivele zikhona ukwenzela ukuthi liqinise umkhankaso wenu
sihlale phansi thini kakhulu njengabantu abasha sazama imizamo yonke kade siyizama ukuhlanganisa abantu abadala bakumthwakazi abafuni ukuhlangana lo lalo ukuthela ukuthi hayi mina ngeke ngisebenze lozibani ngoba izolo kwenzakala so mina ngeke sasifunaze ukuthi no siyehluleka ukubambana sibambe into yakithi kanye siyisizwe esihlangene ngenxa yezikhwili zabadala esingazaziyo thina emuva kathi njalo sasifunaze ukuthi no singeke siqhubeke njalo lathi sibasola ngoba emuva leyizolo khona wabo umsebenzi bawufezile ngakho sokuyisikhathi lathi ukuthi siqhubekisele phambili umsebenzi ngoba sibelieve ukuthi leyo laleyo i-generation kule role okumele idlale laye okuthuthukiseni kwezimpilo zabantu especially ngasikhanda izimpilo zabantu bakomthwakazi
kungani libona ingani owena umkhankaso yowe ozaphumelela
sika sibelieve ukudlame kusayingeja uhulumende weZimbabwe siyingeje abantu esingathi ngamanye ama-key stakeholders abagoqela OAU, OSADC, OUN, OBritain esikwazi ukuthi ngamazwe kakhulu ayiwo ayichiste gold endabeni yakomthwakazi ngoba siyakwazi ukuthi yibo ababesicolonizile ngokunjalo futhi kuyindaba ebalulekile yasondaba yokuthi khona sizakuya researcha ngayo yindaba esegcekeni ukuthi ubani lobani uyayazi kuyokuswelakeleyo kuphela ukuthi abantu sisukume siyi-address njengendlela esiyazi ngayo goqela la mazwe angomakhelwane bethu nxabe corporator sibone ngani indaba okungamelanga isithathe esikhathi eside ukuthi siyi-achieve
libangaki enhlanganisweni yenu sekelo lizaludinga ngaphi
inani labantu kathe singeke ngalitsho ngoba abantu besiqhubeka bekho sicocisana labo besithawu into enhle kangaka yayikadingaphi yinto esiyifunayo baningi abantu asebekhona already ngeke ngibe choka test number yathini ngathi kodwa siyaqhubeka singene ebantwini.